So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomukela kustudio 7 ngesonto mhlaka 9 kumfumfu 2022 ngokhipu Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
We are concerned with the ministry of what is happening at ZBC.
Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi.
Lokhu ke yinto leZimbabwe ke esonta ngayo ukhetho, yikho ke sikhuluma ngendaba yama-reforms.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala kumbe abangaboniyo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota.
Abakumandla le-ZANU-PF bathi ukuncedisa abavotayo kusemthethweni. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha lezokholo lesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko, uthi balethemba lokuthi bazalungisa okuhlupha izisebenzi lezi. Ezinye izisebenzi zethu zithola ama-$50 amadola, $50 ngenyanga. Ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bekhulume lomongameli Emmerson Mnangagwa ngababhekane lakho. Uphalaza uthi bazalungisa okubuhluphayo noma kanjani.
Ministry has seized with the matter right now and we are treating it as an urgent matter, but we are dealing with it. It's a labor issue and we are attending to it. We had meetings over the weekend, actually on Friday, about it, together with the Works Council, the representatives and the board. And we are doing something about it. We are concerned as a ministry of what is happening at ZBC.
UMnumzana Kindness Paratsa, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko. Siphinde saxoxa ngodaba lolu loMnumzana Ambo Sibindi, okunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions.
Well, kuyinto elisize ukuthi sizisebenze ze-ZBC ukuthi sifunukana ziyebona umongameli welizwe President Emmerson ngenxa yeholo eliphansi. Kodwa singananzelela thina vele kule ndlela esikhulumisana ngayo labaqhathi bethu. Kulama-forums abekwayo ukuthi nxa abantu bekhala ukuthi imali abayisabeneli. Kodwa kuyadingeka ukuthi uhulumende weZimbabwe ngama-parastatals eZimbabwe asho nithi amalungelo esisebenzi ngoba nxa ukuthi umuntu ohola ama-$60 US ngenyanga. Any room now, the letter, the day, or the email than $60, which would be less. So we are saying, so it is very bubble. Now, whether I hear that this letter, financial and the rubies in America's own work, I don't know. But the China America's own account, it's in my own $20, so that's the whole American $80. But I mean, our past $80, that is content. After this point, later, the Arab Reserve Bank rates are bringing a Mugambo Miap. So ngoba ukuthi izwe leZimbabwe selifike esigabeni sokubana umuntu oyisebenzi ethele kanzima kusaphileke eZimbabwe. So ke sikho uhulumende labakhathi bonke kale banazo ukuthi ukuze izwe lithuthuke ebele kwekwanisibala izisebenzi zaphileke kuhle. So ke kuyafanele ukuthi uhulumende athaye umthetho ukuthi abantu abahola imali engaka amakhampani abezitshe ukuthi afake imali yesike phila kusifane nesithile lokho singathina yi-minimum wage. Yikho sokungasebenza kuthole eZimbabwe.
Yes, singathi-ke nxa sukhangela pho abantu baphila njani xa behola imali ephansi kangaka.
Well, abantu ukuthi baphila njani yikho kunanzelela ukuthi kwesikhathi le-production emsebenzini iyehla ngoba abantu babeseqalisa ukuthengisa ezinye izinto bangene kuvendini bathenge lezigqoko lezezindala ezibuya ukuthi angamadele. Abantu sebezama ukuhlanganisa ngithi impilo lekhosi. Ngezinye indlela zama ukuthi abantu uzathola ukuthi sesile ukuthi bafake sibile effort yaba-100% emsebenzini. Lokho kuthola ukuthi i-quality yomsebenzi yehliya phansi, i-production yehliya phansi. Kodwa kuvala abantu baphile njalo, abantu ukuthi kunabe-stress yikazezingazingele zezina. Siyo into enhle le. So kusenza futhi abantu abagangileyo bathontele emsebenzini. Ubona i-corruption inkulu eZimbabwe khoza yikhonokho. Abanye abantu abalungileyo bacinga bengene e-corruption bengazama ukuthi alungise impilo yale. So sohulumende yalungise indaba yeholo ezimali alungise ezomnotho welizwe, alungise ledola ukuthi ngalikhube lisiya zomuntu, yenze abantu bangasaqedani bahola njani, kuzenze ukuthi ilizwe libe stable ezindamaekazi nayisebenza asebenze kube lepoda zinempilo.
UMnumzana Amlo Sibindi ukunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions sixoxelaye ekobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho lwama-by-elections olwenziwe izolo. Lithi imibiko eyethulwe ngabanye babo embere ngwale nyanga lapho okunqobe khona ibandla le-ZANU-PF iveza ukuba kulabantu abaningi abancediswe ukuvota. UMnumzana uStalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli se-CCC, uthi ibandla elibusayo lisebenzisa indlela zonke ukwenzela ukunqoba kukhetho.
Yasebenzisa indaba yokwethusela abantu lodlakela nendaba zokumiswa kwabantu kudla kodwa abantu ke baphuma befuneka zivotele ukujengisa ukuthi i-vote share yethu iya-increasa ngomnyaka odlulileyo ku-2018 sisa ku-MDC sathola-ke i-vote share less than 35%, kathesi i-vote share ikhwelile ke ku-less than 50% okutshengisa ukubana-ke kulo msebenzi oyenzakalayo. Kodwa kufanele ukuthi siqhubekele phambili ukubana siyenze kakhulu ukubana-ke emaphandleni abantu bezwisise ukubana-ke inguquko iqakathekile njalo ukubana abantu bangayethuseli ukubana ungavotela-ke ibandla elingasozane uzabanza njalo kulamakhamera kuyinto esiyibone yayivele ipopula yekakhulu-ke emberengwa ukubana abantu kusetshenziswa osabhuku ukubana-ke abantu betshele ukubana hhayi kungaphuma ingasozane into ezizabalimata. Siyakuzwisisa lokhu ngenxa yokubana-ke izani isembusweni ibutha-ke isebenzisa-ke udlame. Kodwa-ke ngo-2023 kuyabe kungaseli ukubana umuntu engavota-ke kuzakuthimaiza ngenxa yokubana kuyabe sekulokhulumende omuntu.
Siyabona njalo kuthiwa kulabantu abancediswe ukuthi bavote, wenzakalani khonapho? Liyakuthanda konokhu kumbe lingathi ngakho?
Lokhu-ke yindlela izanu-PF-ke etshontsha ngayo ukhetho. Yikho-ke sikhuluma ngendaba yama-reforms, ngakhangela idokhumenti esiyikhiphileyo efuna ukuhambisa-ke ezindaweni ezijeneyo. Indaba yama-reforms khangela indaba yama-assisted voter, ngenxa yokubana iyasetshenzisa ukubana umuntu nxa bengamthembi bemuthi wena kuhamba okhulu umuntu awukwanisi ukubhala. Njalo abantu nxa-ke bengeni izwe lokuzivikela ikakhulu emaphandleni bagqina befosa ukubana beyivotele izano, kuyinto esililungisa ikakhulu ngendaba yokubana emaphandleni dilete-ke abatsha ukubana befundisa abantu njalo lokutshela abantu ukuthi akula muntu-ke ongathaywa noma ukuthiselwa umuzi noma ukuncitshwa ukudla ngo-2023 nxa evotele-ke i-tripting, nxa bana njalo sekulohulumente omutsha akula muntu ozaziphimayiza ngendaba yokuvotela inguquko.
UMnumzana uStalo Siziba ukubandla le-CCC sixoxelaye eseHarare. Ukubandla le-ZANU-PF uMnumzana Eliphas Mashaba uthi kuyavunyelwa ukuncedisa abantu abavotayo ngesikhathi sokhetho.
I-constitutionally ziyavuma ukuthi nxa kulabanye abangakwanisi ukubhala mntu abangaboniwo kumbe abantu abayisigogo abathize bayancedisa ukuvota, kodwa ekuncediseni nomali i-process kuyabizwa amapholisa abe khona, kuyabizwa ama-polling agents ama-different political parties to kind of close witness into ezinjengazonezo. Akula umuntu oncediswayo ekuala abantu abakhangeleyo, yi-process ekhona elizweni la. So njalo kanti bangaki uthi sengaba yibo abangawinisa i-ZANU-PF, aba baningikangako abantu bangikhona ngabantu abalutshwane abadala mothi. Ngakho-ke hhayi ivele thina siyakwazi ukuthi i-opposition yethu akula lapho ethe yona yanqotshwa ingakhali ukuthi kuqinile. Kodwa singapha abasinqoba khona kuzazikhali ukuthi basiqhilile, siyavuma ukuthi basinqobile. Uhlupho lungazi khonapho.
Ye, so siyezwa sibili bathi ha vele i-ZANU-PF ivamile sibili emaphandleni ukuthi uzokuthiwa labantu abakwaziyo ukuzilobela ukwenza into ezinjalo lokuzivotela badonswa ngamakhala uzokuthiwa utsho ukuthi vela wena lisi. So khonokho-ke yikho ngani kuyahlupha abantu?
Umbuzo wami lokho kubuyela khonapho, ngabantu abangaki? Kanti ngakwambe shiwa ukhiphe i-ward yonke from i-constituency yonke singaba ngabantu abangakwazi ukubhala, akwenzakali njalo. Njalo engakwazini ukubhala kwaphana nxa bebhala akusithi bonke abantu abanabavotela i-ZANU-PF. Umuntu uvota lapho athanda khona. So nxa abantu bevota bethanda i-ZANU-PF yikho lokho, yikho siwini.
Ye, singathi-ke nxa sikhangela futhi ngokhetho lolu siyabona ukuthi ibandla leni linqobile, ungathini ngokunqoba kwalo kulambo-ke emberengwa le nyanga? Siyawazi zazingaphansi kwebandla leni futhi.
Ye, ukunqoba ukuthi kathethi ngapha vele kathi ku election mode sizaba sokuthi sinqoba yebo ye napanda napaya ukhona ukunyukela ukuthi kungahamba kuhle ukuthi siphendwe ukulungisa ukwenzela ukuthi izigwenxa ezinjalo zingadingi zenzakali ukuthi sidonethe nje amasithi ko-opposition unqoba sivele singabanqobi.
Unumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla lezanu PF besixoxa laye ekobulawayo. Singangeni kusigaba esilandelayo siyosikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elerussia selilinde ibholoho elikhulu elixhumanisa ilizwe leli lesabelo seCrimea elasihluthulela eleUkraine. Lokhu kulandela ukubhonjwa kwebholoho leli ngabacatshangelwa ukuba badlelana leUkraine. Batshengisele kwele Melika izolo abantu abaningi abakhonona ngokuvinjwa kwabantu abafisa ukusikhipha izisu. Bathi umthethondawo weSupreme Court wavimba lokhu kawethulanga isinqumo esithakazelelwa nguZulu. Kodwa ke kulabanye abathi bayakusekela okwenziwa yiSupreme Court. Soke isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lomnumzana Wilson Mathe ohlala esigabeni se-Insiza South uthi ophethe ubuduna bakomafu owamanje obathwalise amagabha avuzayo asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lodaba amahubo mafu ubengaphenduli umakhalekhukhwini. Nanti udaba esiluthulelwe ngumathe.
Bafaka amasebhuku, so amasebhuku lawa amanye akhona ngamasela, amasela enkomo abanye ngalawa esidali babiza ngokuthi ngongcozi ama-neighborhood. So bafakana ubusebhuku wakhona kukhanya okunye babuthengwa ngezinkomo. Amasebhuku wakhona sasesikunazeka ukuthi i-strike sezani. So la manye amadoda ukugoqela mina sakuyala okuyinto lokuyana. Hhayi sahluphana sasafike endimathema sisukela ngapha esigabeni sethu kusiza lobuhle lapha. Elisiza South khonapha kwad 9 ngumvisa yena infectasonduna asuka lapho sasafika ku-DA. U-DA leyo wakhanya sisekela wazobuya kundodalwana yena induna wabiza umhlangano esesiyafaka ngabona wafaka abafika 10 sibili ngoba kithi lapho olosebhuku yedwa kugcina sefaka amasebhuku amanye amabili. Elisasikhethile thina esesibabona ukuthi bangasimela esathi senze kanjalo sathi senze kanjalo yena lo wakha evele emfuna wafika wakrash into leyana leli lo omunye wangkhona esasimthethile bamfaki nanto kumbe kunezimali azibhadalayo. So ke lo omunye ongathethwanga lowo wafaka uwentani so sasesibhala thina ukuthi kade abayalayo yena lo sibhuku ngobani sasesibhala amabizo-ke lamanye amadoda tinsasibo 7 or 8 khona lapha sabhala amabizo kuthiwa siyafuneka endineni kuthiwa umeye esegqize thina sisayanga. So sahlala-ke laphana ngandiyime ngusuku ngoba sezenithola lama-anonymous calls lapha. So sebesithi mina yime ngigxwalisa abantu esigabeni yazi mina ngingumuntu olesithupha esingu-41 esemtwane esingase-21. So-ke yime sengigxwalisa abantu labanye esigabeni sebekhuluma kuthi akunjalo-ke abantu mhlawumbe njengokungethemba lo omunye sobhuko owathethwayo wangkhona wayesesayidini lami abantu basebesithi hhayi basebengithetha bathi mina ngibe ngumsekeli wakhe ibe uchairman. So khonapho-ke kwaba yindaba lana esihluphayo ukuthi kanti umuntu kuyole kufake njani yena nguye umuntu ophambanisayo nokhansila okhona ukuthiwa umsipurism ukhansila laye ingani vele sasiyani isikhathi esiningi ngoba ngiyakhontesta sometimes 2018. So umuntu nje ohlala emfakiliso laye mani engahlangana lapho ahlangana khona labantu bona labo ukhuluma ngegama lami ukuthi lo nguye umuntu oyidoti laphana esigabeni ophambanisa izinto. So-ke
induna yona ngwayo ilelungelo bani lokuthi ifake abantu ingakhulumisananga labantu ezigabeni?
Hhayi inkosi enza mudinga wathi kokhona yikhomandi nxa sifuna lokho sihambe kwala maloya bona uhulumende azawukubeka ubali ukuthi yena uzayikhampeni elizanu p f iwine ngoba kwakulo khansila wathi yena ukhansila lo uzamlokhuzela yena abantu abantu bahlukunyeza nezimali kuyakhitshisa izimali akuningi nje izinto okwenziwayo khonaphana abantu abahlalanga kahle sithi lokho eqalileyo uJakoko na abantu baphelezini.
Umnumzana Wilson Mate uhlala esigabeni seInsiza South. Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Sikasizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Zihlobo zenkosi, ngithemba litshone kahle ezindaweni zenu lapho elitshone khona kumagumbi amanomhlaba. Sibonge lolu suku lwanamhlanje njalo sibonge lomsakazi lo. Lomsakazi wakhona abasinyaleli thuba lokubana sihlangane ehlelweni lolu lokuvuselela umoya. Namhlanje sizabala ke encwadi yezaga 18 iverse ngelika 20 izaga 13 sithole ilizwi lethu endimeni yamashumi amabili. Ufundeka kanje, ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyashoshozelwa yizo. Ohamba nabahlakaniphileyo uyakuhlakanipha, kepha umngane weziwula uyawushoshozelwa yizo. Ilizwi leli liqonde ukusixwayisa ukubana sizinanzelele ukubana nxa sisaphila emhlabeni, kambe labo esihambisana labo ngabantu abanjani na? Umuntu ohlakaniphile kade navele ngumuntu onjani? Ukuhlakanipha komuntu ungazake nje ukubone ngamehlo ngokukhangela umuntu, ngoba ukuhlakanipha kusuka enhliziyweni lengqondweni yomuntu, kubonakale ngezenzo, kuzwakale lamazwi awakhulumayo. Ngamazwi akhayo enza impilo yalowo yena okhulumayo lalaba abamlaleliyo zibe ngcono. Umuntu ohlakaniphileyo uyalala lobuthongo behle, ubana uyabenze izinto ezibonakalayo ezizwakalayo ubana ngesihlakaniphileyo. Wena ke uhamba lo muntu onjani? Bakhona abantu abavele nje bazikhethele uhamba leziwula. Umuntu adele into enhle, umkhangele, umbuke, uzibuze, umangale ukuthi kambe vele ubesithi wenzani. Ngamazwi avamileyo lawo emlonyeni yabaningi nxa sekubonakala ukubana umuntu akwenzileyo kakula kuhlakanipha. Kuyafana nje sithi egumeni abantwana abanye badela ukuhlakanipha babe yiziwula. Ukuhlakanipha yiwuhlonipha abazali, hlonipha abafoweni, hlonipha umakhelwane, hlonipha umphakathi. Yikho ukuhlakanipha lokho wenzela ubana lanxa uphila ungangena ebunzimeni bempilo babe khona abazakusiza, ngobana besazi ukuthi uyahlakaniphela impilo, uyaziqoqa, uyazibutha, uyazibamba, uyazigwema kokuningi. Uhamba labahlakaniphileyo uyawazi khona lokho, kuthi nxa kuvela amathuba obubi abangelwa yibuwula leziwula awabalekele lawo mathuba, ngoba esazi ukubana ngawamakhi ngawamenzi muntu. Yikho lalapho esihleli khona abantu basibiza amagama achiyeneyo, hashi ngobude ngobufitshane ngokuzaca kumbe ngokukhuluphala kwethu kumbe ngokuguga kumbe ngobutsha bethu, kodwa babona ngezenzo bezwe ngendlebe amazwi aphuma emntwini ohlakaniphileyo. Ohlakaniphileyo uhamba labahlakaniphileyo. Lezi zathu uyabezibona zisobala ubana lokhu uhlakaniphile lokhu yibuwula. Nkulunkulu asisizeke namunye namunye sihlole labo esihamba nabo ukuthi sihamba labahlakaniphileyo kumbe sihamba leziwula na. Ngubana ubula buyisinengiso, hatshi unkulunkulu kuphela kodwa kithi sonke. Asikhuleke Baba Thixo engcwele, sicela ubana sisahamba emhlabeni sihambe labahlakaniphileyo okuyisibusiso emphakathini laphambi kobuso bakho. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo, ungadinwa lakusasa. Wezemidlalo nansi impumela yemidlalo edlalwe namhlanje eZimbabwe. Janamos 1 wawa 0, Chicken Inn 2 Islanders 2, Cape United 1 Cranbourne Bullets 0, Triangle United 1 Yata 0. Kusenjalo umqeqeshi olodumo Alibaba Dube uthi ukufanisa abadlali bakulezi nsuku lwangukapteni weqembu lesizwe uPeter Ndlovu, izifiso zikaThemba lo amukela. Ithathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usibhalo ludaba.
Dube ubekhuluma emkhosini wokumbonga ngomsebenzi wakhe awenze esebenza la iqembu le-Islanders kanye lamaqembu abasakhulayo amela ilizwe oqoqwe ngabeZimbabwe Football Forum. Udume ngokuba nguye umqeqeshi ololongi abadlali abalodumo ababalisa uMadinda, u-Adam kanye loPeter Ndlovu, njalo uthi akujiphanga ukuthola omunye umdlali ozadlala njengoPeter.
Hayi, kulozaba njengoPeter kakazalo, kukhona inxa yekhona ezazalo ozoba njengoPeter. Akula mfana ozedlula uPeter lapho ebhoreni. UPeter udlale yalenza emncane le-15 years wambe wadlala emazweni. Nti ngakutshela mna ke-Aberdeen sichamela boPeter e-Aberdeen lapho sazidlala khona, kwakula ama-grounds ayengu-8 ama-grounds amakhiwa ayifika akhangele ukuthi Zimbabwe Islanders siyafica sezingene e-grounds siyadlala, siyafica sebegongolozeli amakhiwa belanti kuzobona uPeter kuphela. Waba yi-player of the tournament, waba yi-top goal scorer, saku 5-a-side, wafaka same thing, waba u-5-a-side sayifundela khona, sasingayidlali vele. Basafuna sayenza 2 teams sajoin 5-a-side. U-final sadlala sayisodwa. Sokuyi-Islanders kodwa vese sayi-Islanders. Kwakulo A lo B. Eh, ngathi bayi 7-7. Eh, cha sizidlala i-final sokuyithi sodwa. But uyebo Peter you are with us. Waba yi-player of the tournament, top goal ku 5-a-side. Sasuka lapha saye Wales, landelana amalo amabhasi sasinga yi-state belandela ama countries wonke. Sokusiyadlala ke-Embassy tournament. Ngalo Peter wafaka top goal scorer khona ngale lelo kuzini, but bonke befika uzomaka yini ngothi umakhiwa ayokuchiya la ngespeed vele.
Udube uthi umoya uNdumiso Gumede udlale indima enkulu ekuphumeleleni kwakhe ukuba ngumqeqeshi ohwatshiya abadlali ababelodumo bedlalela iqembu le-Highlanders.
Gumede waye ama-juniors e-Highlanders waye wenze abaphezulu kakhulu, because remember one day siyadlala ifinali eMaswingo, dlale Maswingo United ama-juniors under-15 kusadlala owadown. Ugumede samchiya la sinasihambe ekuseni wathi abehlohle iface goal uGumede sathi athamski esekonalo esefikile lamajuna zedlala khona wakalandela uGumede but kathi uchembele ngabazi uGumede wayewamahle u-Adam ele-15 years uGumede wayesemahle engichairman.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Football Forum uTerence Malunga uthi isifiso sakhe yikuba bonke abadlala indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wenguqu bebongwe besaphila, njalo uDube bekufanele ukuba beqale ngaye.
So essentially the idea behind us being here is
silapha ngoba sizokupha inhlonipho umqeqeshi olodumo ongubaba wethu, njalo ongiqeqesha mina kumaqembu abasakhulayo amela ilizwe. Waqeqesha abazali abaningi abasabelele umhlaba wonke, njalo abanye babo baludumo olumangalisayo. Sikubone kufanele ukuba simbonge esaphila.
U-Alibaba Dube uqale ukuqeqesha amaqembu abasakhulayo weqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1973. Uke wasebenzela amaqembu abalisa ele-Valencia elibumbe ndawonye lomuyi uLucky Dube, ele-Real Stars kanye lele-Bulawayo City. Khathesi leqembu lakhe le-Alibaba Foundation, njalo uthi abadlali bakhe abakhulisayo bayamsekela ngendlela ezijeneyo ukuze leli qembu liphakame. Studio 7 ngoBulawayo inguJoseph Njanji.
Kwezabajazz lomculi othuthukayo.
Angiboni ithuba mhlonishwa, igama ngu-Admire Ndiweni. Ngizalwa eNkayi esigabeni sako Sivalo, ngaphansi kwenduna uSivalo uMahlangu Godoma. Endaweni yomculo lapha ngingasho ukuthi kule industry ngingene ngo-2016 kodwa ngidlala debut lokuqala liphumela phiyana ngo-2018 elesihloko esithi Isala Kutshelwa. zazophinda njalo ngo-2019 ikusasa lempilo. Ngo-2020 asikhiphanga ngezizathu ezithile ezazisehlela umfowethu wayelimele. Kusho ukuthi uma esephuma lapho ekulimeleni ke wasetshintsha yena wayenza umaskandi, yikho sensala ngingedwa ngapha ebahlangene Super Sound. So ke iqembu leli bemfisa kakhulu ukuthi likhuphuke, kodwa abalandeli esinabo ngabantu abangakwazi ukuthi basiqhase ngendlela. Abanye angeke ngibagcoke bonke, abanye impela hayi bayenza kahle. So ke sine album ekhona manje ethi Umlobi Wendulo eyisahamba. Besacela kakhulu ukuthi abantu besiqhase ngoba nje umnyaka usuphelile nje. Next year futhi nje maduze sizayethula enye album elesihloko esithi Izenzo. So yilokho engikuphethe.
Siyabonga kakhulu ke Jakalekhazi kufisela inhlanhla singakagqibi usihlelo lwanamhlanje. Wothi sihlangele besilazo kukahulumende uthi sebehlolisisa izikhalazo zezisebenzi zeZimbabwe Broadcasting Corporation ezikhala ngeholo eliphansi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhala ngokuncediswa kwabantu abavote kukhetho izolo olwama-by elections, kodwa abakubandla le-ZANU-PF bathi ukuncediswa kwabavotayo kusemthethweni. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisayo ngumthembo Sithemba uKips Dube. Lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.